sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi. Ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe-CCC eChimanimane.
Siqalisa cela emapholiseni. Ilungele lokuba sibe lapho basibizele emahofisi nabo sayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi ngase siqalise ukusuka ngale babuya ke basibe simisa.
Amapholisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla seMDCT umnumzana Giles Mutsekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi usetholakele umgcini sihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Mazianike yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMazianike ukuthi ubengaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli beTRCC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesiba lokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMazianike uthunjwe ngabeTRCC mhlaka 19 kunyanga edluleyo bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMo Blessing Ali. Kodwa isikhulumeli seTRCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso ikuthi uMazianike ube sendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yeZanu PF. Nxa iZanu ifuna ukuthi ilihlasele baqala ngokuligcona beliqambela amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hhayi kumele iZanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezidanga. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba banabo abantu esifotsheni, balabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi. Ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020. Kathe singani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwiza. So bazama ukuthi begcone i-CCC betshela umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigangi. Nxa abantu bengagcileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu bevala abantu amehlo, abantu bese bekholwa kulawa manga, uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izaphu. So lokho kwenzakale eManyikaland, hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngapi. Kodwa abezanu PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukaMo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Joko. Nga singakhangela futhi emuva zathola ukuthi iZanu PF kuyakuzama khonapha kobulawayo. Yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngapi endaweni yendube lobhemula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku eChitungwiza bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole iCCC yenza ukuthi iCCC isolwe ngabantu yenza ukuthi iCCC ibe libanda elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi trust we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe ukanti ke bona vele benza khona ukhana abakudayeleyo ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli se-TRIPC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kuka Nicholas Maziani ke. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZebra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga lumbala uluphawu njalo lweTRIPC kubika obathabile Masuku.
Amalunga eZebra abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli seZebra yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqale sacela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapho basibizele emahofisini abo salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi ithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya ke basibe simisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-tisheti zeyelo. Ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kaMagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZebra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje okunaza yena umdala wethu. Kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu Chibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko. Saqoqa nje njengamaZebra ukuthi asikeni silucommander in chief wethu. Sasesilungisa ukuthi sizobuthana ke namhlanje.
Umnumzana Patron Keta Kuchwekhaya ilunga leZebra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu. Ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu. So ngaleso ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona bazange be lisihwaba futhi.
Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinye njalo ilunga leZebra unkosikazi Disanginare uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekuyi amapholisa sebesele ukuthi khona senza into yakhe emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration plus sibhoke izikipa ze-TRIPC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhala yelo ikhala yezaphu ikhala yeZebra.
Akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kaMnumzana Jairus Motsekwa yena obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla umnangakwa ududuze umdeni kamtsekwa esithi labo kuhulumende lakuzanu PF bakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathi ntambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZANU PF leMDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency solujezise abe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA ngokubahlawulisa imali engange-120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi aletshefu aphume eplazini le-ADA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zemaphisa esiqokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi semaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Ngendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele ingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyagangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe ezimbuzi esiziyagalombili.
Ngengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ADA, i-ADA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyiswaneni. I-ADA yathembisa ukuba nizabhadala. Wavunyelwana ukuthi i-ADA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokho kwenzakale ada.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke mabevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Alungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi semafuku ekwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi emaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Disen Ndlovu uthi ada bayihlalise imali engange-R120,000 njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondoloza kwemvelo umnumzana Collins Pando Entebbe uthi limali phansi lapho kuqathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamisi ezemvelo njenge-ADA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafayini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sitababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafayini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakampani amakhulu ahloniphe ilungelo labantu lapho abasebenzela khona.
asenelisanga ukuxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noma Thamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha ikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana wase Deep Slot uElvis Nyati bazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho, uyabona. Yikho ke sasesihlala phansi sathi hayi, asithumeleni ebandla. Sendulo yashesha yaba khona. Nginawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy, sazogcina siyibeka kini ngakho uStudio 7, ngoba vele ngiyayimamela iStudio 7. Sithese sigoqene singomama, sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe ngumuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi laba balamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawahluphayo lawa sekhulunywa ngawo. Kanti ke abangena ama-permit babaningi kakhulu, basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJobeki ngayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kule thiwa yijampasi, kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering comics esiyabe sikuthetha nayo. Besilabanye baseSwaziland, kanti ke oyedwa lo weseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromise ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abachileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza, and then endaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo. Abasakhoni ngitsho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kugrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona. Abantu sebeze be-desperate in such a way that telefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Kuyeza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy very day sabanika yona udaba lolo. Basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba, bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. So manje sasifoma igroup eyi-1 yagcwala, sasifoma esi-2 yagcwala, senze esi-3 yagcwala, esi-4, 5, manje kade sesine esi-6. Manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazenja lawa abaphotha phakathi kubo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu azange sibe sisathola impendulo from i-embassy.
Abanengi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethene amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Kade bethi okuzimali lokhu abalakho kungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi. Njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye, lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi, baningi kakhulu, baningi. Le namba ngeke ngiyi befuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona.
Abesifazanawo kubaphatha njani lokho?
I-crash ibhadala ngenyanga ngenyanga. Isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga. Ngapha ngama-rent, ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana lahlangana lakho lapha khona. Lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka i-permit nxa enganayo. Setshela ukuthi sengathi infect ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Yeah, so 0737 6262 073. Ngiyayiphinda njalo, ngu 0737 626273. Olo sizo nje ufuna ukungisiza lapha ngangithola khona. Ngibonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana noMathamsa Ngqandlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge usithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-A2s kumbe i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Moyo, ngikubingelela.
Ngisakubona Chris Gale. Okwakuqala, isinqumo esithethwe i-Athuzi asisikhangelelanga ukuba isinqumo esincane, isinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo, lokuyipheka kasafuni ngoba kayilayo uyokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues, intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthuli simuzwe etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana, i-fuel isidula, ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi idizili yiyo ekade ibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala balabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. O-level kudingakala $24 per subject. Imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi la phakathi kwa 22 la lo 29 July. Khona kuyana kuza kutshengisa ukuthi chukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion, sekungama-trillion. Kusenziwa kuyini? Zona izinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhilija, kaye kwenza imali. Ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali. Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukaMasaraure, kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba lika Obed Masaraure lumgceke. U-Obed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016. Ubufakazi lobu bonke lobu kusukisela 2016, 2017, 2018 kuze kufike u-2022 bebungaphi. Ukubotshwa kuka-Obed Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo. U-Obed ubotshwa esiyazwika ukuba ukhona. Kambe kulo muntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu ahambe ebesiye ekhothe esiye enkambeni esiya kuthi mina ngikhona. Konke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo. Ubufakazi kabuko, ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela ukuba izisebenzi zi-$2,540. Yikho kuzambulalisela ejele.
Loke bekungumnumzana Themba kuye moyo. Isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eArthurs. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lo Maskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalwe ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezane zaba khona. Ngama ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke se ubuya kwamegoli ngakoma 94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma 2013 ngarekhoda elithi Ngibaceba Kuwe, eligoqela ingoma ethi Ngibaceba Kuwe, Sihlupheka Sonke, Ngithule Kanjani. Hhayi, lalo lihambahambile kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalade akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 00263 789033870. Ngiyatholakala ke lapho, okanye mawufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 00263 78 511 9073. Yale uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi, ngokungahlangana imali idlala deliphelelayo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi, ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi, abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale.
Khuluma naso madoda usobancane umnikazi walezinto abacabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazimnyama ngamadolo ngoba ekhokela amasokazi umfule ngophuza umfuza ugqumi phakathi na ngiyisikhupha mthombo mfothi basala bephuza abanasikhathi kuseplamji lapho esibuya khona uthini utshala benyoni.
Ucula ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungami linkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.